eNdebele. Njani mthozo omuhle siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 19 Mabasa 2019. Igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-ZANU-PF lithi kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwela impi yenkululeko.
Ilanga leli lokuthi licabangela bani abantu abangena amagoshi behlangana neziwane, behlangana nezinyoka, behlangana nako konke okubi.
Kodwa abanye bathi kunzima okwenza ukuthi kulokhu kwabantu bathakazelele uzibuse.
Njengabantu abasebenzayo, uzibuse ikakhulu ngolo nyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu.
Seliqalisile ikhefu lephasika, incwadi ebona ngokudoba inhliziyo zabahluphekileyo ithi kuqakathekile ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi emphakathini.
Siyabona khonokhana ukuthi kuhlangane kukhulume, abantu bakhala abakhalayo babhodlise umoya babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process.
Sizalethulela umculo wembongi uLikhwa Ncube otshaya kuzwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi sesifikile isikhathi sokuthi abantu besebenze ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe elifikise iminyaka phose engamajumi amane kazibuse izolo. Abalandeli bebandla leli bathi kumele uZulu akhumbule ukuthi kwabhubha abantu abaningi ngesikhathi sempi yenkululeko ababefuna ukuthi ilizwe libe lozibuse. Kodwa baningi njalo abantu abakhala ngokwenzakala elizweni khona manje abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule ezombusazwe lezomnotho ukuze kube lenhlalakahle eZimbabwe. Omunye wabakhuthaza ukuthi kulondolozwe izifiso zalabo abalwa impi yenkululeko ngumnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Asho langa lethu ukuthi sibe selfish, ilanga leli lokuthi licabangela bani abantu abangena amagoshi behlangana neziwane, behlangana nezinyoka, behlangana nako konke okubi, befuna ukulwela ukubana iZimbabwe izimele yodwa, bengelampenseni, bengelamholo, bengelamedical aid, bengela konke lokhu esesikuthola namhlanje. Basinika khona thina labo. Namhlanje balele abanye basemathuneni angavezwanga, abanye basemathuneni aveziweyo. Kodwa-ke oqalile ilanga elokuthi nxa ungumntwana weZimbabwe zikhangele uzibuze ukuthi uvela ngabi uyanga.
Singathi-ke kodwa kulabanye babagolide abangani bathi okwenzakala kwele Zimbabwe ayisikho lokhu abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Kambe ungathini ngabantu abanjalo lapha sikhuluma ngabanye abalwa impi yenkululeko le?
Abaqinimanga, baqinisile sibili. Asizange silwele ubana iZimbabwe ibuye imilijo ngale esiyibona namhlanje. Asilwelanga ubana sibuye sizophokuxunga sisodwa. Asilwelanga ukubana iZimbabwe leyi namhlanje ufune wena ukubusa by genius. Yikho esesibona namhlanje. Sibe khona abanye abangelandaba lokuthi kona ophambi kwakho uminjani, omi wakho uminjani. Baze baphume bazeyocela nezijeziso lezi ezizizodwa ngama-sanctions ezivela emelika khona lapho elikhona lina. Kulabantu namhlanje abaphume seceleni lezinjalo and ngiyazibuza ukuthi abantu labo abanjalo bavela ngaphi, bathole ngaphi konoko, ngoba ayisikho okwalela ngalaba abafayo kakesela okwala iZimbabwe izimele yodwa. Lokhu shoko ngabantu asibedinga bona ubukhosi by hook or crook. Lokhu ngiyakhuluma namhlanje ukuzwise futhi ubana ayisikho konoko. Abantu abalwayo, abantu abalahlekelwa zimpilo zabo, abantu abalimalayo balwela belimala bafela ukubana iZimbabwe ibe ngethu sonke. Singavumeli isitha sibuyela sezixabanisa kugcine sokusenzalo kulo mndebele, kulo mshona, kulo mkhalanga. yet thina singabantu banye abantu abansundu abamnyama
inxa sisikhangela ke uhulumende okhona kathesi ikhanya ngazani udonsa nzima sibe inxa sikhangele ezomnotho kambe kuyalunga sokutheni
akula uhulumende ongadonsa kuhle elabantu ababhidliza bephakathi lokhu ngizawunika umzekeliso wemelika khona benikhona e-America ngemva kokhetho lukamama uClinton lo baba uTrump umama uClinton wathi edlebeleziyelwe ngoTrump impumela yapho umuntu hhayi uTrump ngenqobileyo umama uClinton wathi hhayi okusalayo kwenzekele okwenzekeleyo kodwa imelika ilizwe lethu asilifakeni phambili ngilesifiso lokudinga lokuthandaza ukuthi ngabe abakithi labo nga bangenelwa umoya lo ukuthi wenza ubona nto utshontshelwe kumbe kuhambe njani kodwa ufaka ilizwe lakho phambili
bayakhala abantu bezimbabwe abaningi abathi bekunzima ukuthi bathakazelele uzibuse ngenxa yokuthi bathole nzima ngokuphandela imuli zabo ukudla lokunye okujiyeneyo bathi bayakwazi ukuthi ilizwe lakhululwa nzima kodwa sokumele ukuthi kathesi nga sebehlezi kahle omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Percy Mcijo umqondisi wenhlanganiso ye-Streetwise Informal Traders Association othi abathenga bethengisa impahla bathole nzima kwele Zimbabwe
njengabantu abasebenzayo uzibuse ikakhulu ngolonyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu ikakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi umuntu wonke emhlabeni lapha uyaba lesikhathi lapha afuna ukuthi nga uyathuthuka khona njalo kuba khona ezinye izinto ezivalayo ukuthi athuthuke sathola ukuthi lele lizwe lakithi lelizwe elingelamali yalo okutshengisa ukuthi intuthuko yona ikalutshwana sesikhangela abantu abazisebenzayo kunzima kakhulu ukusebenza umuntu edinga imali angathenga ngayo izinto ngaphandle kwelizwe yikho-ke i-independence yalo nyaka kayitsho lutho kithina kodwa-ke engathi mina iyakutsho yikuthi itshengisa ukuthi thina njengezizalwane zalapha ezimbabwe silokhu silomlando wokuthi ilizwe leli silimise ngendlela elizaletha khona intuthuko ebantwini okwamanje akula ntuthuko ekhona ukuthi abantu baphila nzima ungakhangela izinto ziyakhwela ubuthumthumu kodwa okutshengisa ukuthi even labantu abasithengelayo babenelisi ukuthenga ngendlela okumele ukuthi nga ingasiphathisa njengabantu abasebenzayo
ye wena-ke nxa sikhangeleke isimo okuyiso ubona ngazani ungazithuthukisa njani loba nje kule nkinga zonke lezi ezimbabwe
engingakwenza kuphela kuyabe sokusitsho ukuthi akula ngenye indlela sokuyikuthi umuntu enze izinto ezingekho emthethweni okufana lokuthi ungene lezinto nxa uzithenge ngaphandle kwelizwe zingaze zadlula lapho kumele ubhadale khona imithelo ngoba kuyatshengisa ukuthi lapho ubhadala imithelo kuyenza ukuthi le ntengo iphakame okuyakwenza ukuthi labantu abathengiselayo bengenelisi ukuthenga yikho kuze izinto lezi zingabi le ntengo iyakwenza ukuthi abantu behle ukuzithenga kutsho ukuthi imithelo kumele layo yehle kumele imithelo ibe phansi kumbe ingazi yaba khona ngokwakho sithanda ukuthi njalo sibonisane ukuthi yona imithelo evele ithelwa ngabantu abasebenzayo bethu thenga izinto ngaphandle kwelizwe imithelo layo eyenza ukuthi abantu bangaze baphumelela kulokho abakwenzayo ukuthi ilizwe lakithi siyakwazi alila msebenzi abantu baphila ngokuzisebenza yikho kumele ukuthi nga kuyaba lula ukuthi abantu bathenga izinto ngaphandle kwelizwe baphinde bagenelise ukuthi bazithengise bathole inzuzo engcono okwakhathesi zathola ukuthi even lokudinga i-foreign currency kunzima ngenxa yokuthi iyadula iyabe lokhu iduliswa okutshengisa ukuthi lo wathi siyathenga izinto phandle suthenga ngemali oyithenge nzima ubuye njalo futhi uthengise nzima yikho-ke kunzima sibili kuzo zonke indawo ukusebenza sikwenzayo lapha
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule isimo esibi somnotho kwele Zimbabwe abantu bezimbabwe njengomhlaba wonke jikelele namhla bananza ikhefu lephasika abanye behlulekile ukwethekelela izihlobo ngenxa yokuswelakala kwemali Loba kunjalo baningi abakhonza uNkulunkulu endaweni ezijeneyo njalo bazaqhubeka bekwenza lokhu kuze kufike umvulo ngeviki ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lomfundisi Josias Mudenda weMethodist Church eBinga.
Sithanda ukubonga inkosi ngalesi sasakalo esikhulu kangaka lapho esikhumbula khona ukuhlupheka lokufa lokuvuka kwenkosi uJesu. Nitabantu ngahambe enkosini yePhasika lapho esiyakhangela khona emuva esivela khona njalo sikhangele phambili lapho esiyakhona ngoba bonke kusemandleni enkosi. Baba makube ukubana kube lePhasika enhle ebantwini beZimbabwe. Loba izinto zinzima kangaka kodwa inkosi iphakathi kwabo. God is in control.
Singathi ikhefu leli vele liqakatheke kanganani mfundisi Mdenda ebantwini beZimbabwe?
Liqakathekile kakhulu ngoba phakathi kobunzima siyakwazi ukuthi ukhona owazinikelayo umntanaka wenkosi ukubana esule bonke ubona kwethu. Sahlala kuthi asenzelwanga abakholwa kuphela, senzelwa umuntu wonke ngoba yena uNkulunkulu ngokwakhe wemphila phakathi kwethu wasitshengisa njalo wasipha lokho ukukholwa egameni lakhe.
Lo ngumfundisi Josias Mudenda weMethodist Church esixoxelayo eseBinga esabelweni seMathebeleni North. Sikhangele ke okwethulwe ngamaphephandaba kweZimbabwe. Umthethondaba umisa kancane udaba olwethulwe ngabalandeli bebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa abafuna ukuthi kungenziwa umhlangano omkhulu webandla leli weCongress ngenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba leDaily News. Kuthi ke iphephandaba leli libika njalo ukuthi inhlanganiso ye-Afri Forum ifuna ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority lucelwe ilizwe leZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe alethwe kulelo lizwe lapho azathoniswa khona icala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels amthola elabantu bakhe ehoteleni bephuza utshwala. Kwesekubuya njalo ke iphephandaba leChronicle elithi kuza kuna izulu eliningi endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi sekhefu lePhasika. Soke isikhathi senu khona manje likhumbule phela ukuthi kumele liyenzeni, kumele lifitizele khonokana ke we-audio lisithumezele umlayezelo kunombolo ethi 012024650318. Nizophinda njalo 012024650318. Ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu kwele Zimbabwe.
Nimizana Dube linjani? Sengena kwezokuseni nansi yami ihambelana lozibuse mina bangazitha ngibiza ngenkululeko yezano. Nxa singabuyela muva ngo-1980 kubuhlungu kabi ukuthi thina eyikhe sanxuswayo sisiyalwela ilizwe ukuthi sasinxuswe ukuthi sikhiphe amakhulumo nasi ukuthi asibakhipheleni siyasizibuzele leyo mbuzo thina sano nabalungu ukuthi kambe sasibakhiphela nabalungu sasibakhiphela uyini esiyibonayo ekhona. Kuthe ngo-1980 abalungu benika uRobert Mugabe umbuso ayikhona thola ma-ukhetho benikwa umbuso ngabelungu. URobert Mugabe wahle wabumba abelungu namakhoreni ukuthi bayebulala amaNdebele. Kambe namhlanje thina amaNdebele nxa singathi sile nkululeko siyekhanya sigida labo kambe sebesiphelele na? Nxa singagida labo ingoma yabo yenkululeko siyigide labo siyabe siphelele na? Bengakasitsheli ukuba besibulelela. Unkomo watshengisela ukubani wayengalweli ukubusa yena wayelwela inkululeko yabantu beZimbabwe. Sithe sisathobele nesiphethe isikhali unkomo weza labo wazothatha isikhali wabanika. Kwakutshengisela ukuhlonipha okukhulu ukuthi wayefisa ukuthi eyinqobe kuso ukuthi sesikhululekile okhulile onguye uthethe umbuzo kakhokhela isibutho akhokhela ilizwe wathatha izikhali wabanika. Pho Nxele ngasitshela kathi sebeinkomo esabanikile izikhali zethu sasala singasela lutho base besibulalelayo. Kuyini okungasenza sigide labo ingoma ye-independence sigide labo ngemva kokubulawa? Kambe nxa ngomvulo njengoba kuthiwa yi-Easter kancane ngakuthembika kuhle nomuntu kwakhona ngomvulo nxa kungathiwa khona kulo dili idili likaJuda Iskariyoti labona amadoda ayebulala uJesu lojesu lonina kaJesu kambe labona abantu bayo bengagida ndawonye umama kaJesu nxa engagida labo uyakwephelele na?
Mina ngihlala eNkayi. Uhlupho esibhekane layo ngihlala kule ndlala emakalisayo elizweni leZimbabwe. Kubuye njalo izinto ziyakhwela nsuku zonke ngemali yokuthenga kasilayo. Ngiyabonga.
Mna ntabasebenzi besikhumbula ngapha emakhaya siyathupheka lapha kunzima ngapha.
Siyabonga basakazi, mina ngumahlubo Mahlaba ngilapha eJohannesburg eSouth Africa. Lokho okwenzakala eZimbabwe kuthanda ukuba buhlungu, isimo sangikhona asijabulisi ngesizathu sokuthi abantu vele abasebenzi ma izinto zibuya zikhwele ngendlela enje, so impilo yabantu izabazima kakhulu. Izulu kalikho, indlala enkulu kakhulu elizweni, abantu abasebenzi le ndlala ikhona. Hayi, kubuhlungu kakhulu lokho. La madoda akithi athembekanga, ngabathembekile abeza sidingela uncedo kwamanye amazwe. Manje pho njengoba besehluleka ukuthi bethembeke ebantwini abatshaya lizulu le cyclone Idai, hayi, ubuzima bukhona mpela. Kuzalamula inkosi ephezulu.
Hayi, iZimbabwe yethu inzima le, isikhangelelane kathesi lokuthi nanzo imali yangikhona ukuthola ibhondi. Ibhondi liyawa kathesi, ngakhangela lapho esikhona. Mina kathesi ngikhuluma ngiseplumtree eMpowenzi, kodwa isimanga ukuthi ibond yathesi idola bathi i-3 rand. So manje iZimbabwe izalunga ukuthini? Enye imali siwa kabuhlungu kangaka, bese siphose sajwayela sithi idola siyi-5 rand, kodwa manje ngasiyehlile yakuba i-3 rand. Ngapha izinto ziyakhwela eBulawayo, ikhesi yethukele besijwayele ukuthi i-30 something, kodwa kathesi isibiza i-$50. Hatshi, iZimbabwe inzima. Kuzolunga kodwa kamboni kulunga kwangikhona. Ubukhokheli bethu ngibone kabukho ngoba kabukhangeli izinto eziningi.
Siyabonga kakhulu ke labo ke ngabalaleli be-Studio 7 nabasithumezela imilayezelo yabo. Sicela lawe phela lapho khona usithumezele umlayezelo wakho ngokufithizela i-audio kunapho ke ku-WhatsApp kunombolo ubesithumeza kunombolo 81 202 465 0318. Siyabonga. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugwalo olujulileyo olothulwe ngumnumzana Robert Mueller lophenyo lokwenziwa lilizwe leRussia ngesikhathi sokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 eMelika luveza ukuthi umongameli Donald Trump wazama ukuxotsha uMueller, kodwa obona ngezemithetho e-White House umnumzana Don McGahn wala ukwenza lokho. Upapa weRoma uPope Francis uResine ugese inyawo zezibotshwa ezilitshumi lambili njengalokhu kwenziwa nguJesu Kristu wagezisa ayesebenza labo ababelinani elifanayo engakathathwa ilabo abayefuna ukumbulala. Kuhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa lomnumzana Kilton Moyo oyingcwethi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo obizwa ngesilungu ngokuthi ngucounselor. Ake sizwe ekhuluma ngokuthoba inhliziyo zalabo ababulalelwa abazali babo ligugurawundi.
Kuzaqala ekutheni lola lowo muntu uyafisa ukupolisha umoya. But ukuze umuntu afike ekupholiseni umoya kuzadinga ukuthi kube lokubuthana kwabantu bekhulume ngalinto, ngoba uyabona ukuthi i-background ibilokhu isenziwa icala phela ukukhuluma ngayo, yikho bekulokhu kusenza abantu bazonde ngamandla. So ingavulelwa ukuthi umuntu lo nalo akhulume kuzaba right.
Ukumela kubambe sibili athi ye sesikwenza lokho mbani?
Okuqala kukumongamela welizwe ukuthathe bantwini siyaxolisa nge-ground. Kwaba nje akhuluma iqiniso, not amanga lawo abahlala bewakhuluma. angavele enze njalo uza clear ingqondo zabantu ezinene ukuthi kube sekuhlalwa phansi ukukhuluma. Khathesi nganti kuphonga ukukhulunywa emanyuziphepheni, akukabuthaniswa abantu ukuthi abantu batsho ubuhlungu abahamba kibo, ubuhlungu ababuzwayo ukuthi ngoba lababulawayo kwakutheni. Uyabona khonokhani ukuthi kuhlangane kukhulume abantu bakhala, bakhalayo babhodlisa umoya, babhodlisa umoya. That's the beginning of the healing process. Uma kungaziwa kanjalo, hayi siyabe sokho sixoxa emanyuziphepheni, but sisenza abantu bazonde ngamandla. Lathi sinje gives isimelele kholokho. Siyafisa ukuncedisa abantu bakithi njengama-counselors, but kuzadinga ukuthi ku-create that kind of umumo ukuthi kuyakhulunywa nge-ground kungala kwesaba.
Siyabona njalo kulalolunye udaba khonapho esingaluhlanganisa khona ukuthi esintwini kungani kuyazila ukugebha amathambo omuntu wabhubhayo. Pho ke nxa sokuzalungiswa khonokho ke ukuthi abantu basuswe lapha abafakwa khona kuma-mass graves bayingcwatshwa kutsha, kambe lina liza kungena njani khonapho njengama-councillors ukuthi lithoba abantu inhliziyo njalo?
Ukungena siza kungena njengo-councillor lapho okuvele kulobuhlungu khona kumele ungene. Abantu laba kabazange bangcwatshwe kithi. Abantu bantu laba baphongulahlelwa emgodini, hayi sipho ukungcwaba lokhana kwakusenziwa. Abantu baphongulahlelwa emgodini njengezinto. So kuyadingakala ukuthi bangcwatshwe. Mina ngokubona kwami is not irreparable njengoba bekufaka. Mina ngokubona kwami ngikho abantu bezangcwatshwa ngoba kabakangcwatshwa all these years bengangcwatshwanga, bephongulahlwa egodini. So khathesi sokuzamela ukuthi kuyiwe emagodini lawa bayekhitshwa kukwenzela ukuthi bayebekwa kuhle lo nalo ngendlela yakibo, abantu bapholise umoya. You see, ukuze abantu basile in this thing kumele bavunyele ukwenza what they believe ngabantu baba basileyo.
Lo ngumnumzana Kilton Moyo, incwadi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo. Sixoxela ekobulawayo.
Okhumalo nankamakhosi, okhumalo ohlanga amandla, okhumalo nankamakhosi, okhumalo ohlanga amandla.
Gustave David unayintombi umthuzo wazofuthi njalo mabuna bulaye nje nokunanginangilamhlaye ngayisiyo ngulikhumfuka Ncube. Ngizele enkayi, ngithe ngizele enkayi ngakhulelela uPane, indawo zona ezizoyi-two indawo zakithi.
Kwadilanga litshona bantu ngabancwaba, sindlovu ezibantu, sindlovu ezimaqoqombela. Linelathi umuntu liminyanga ngendaba, linelathi izimpa ezimbili, ikhambi laphuma lilinye. Linelali ukudla umlenze kwabulawayo, onkomo zavula inqaba ngempondo kwelasengome zahamba. Mantu ngamade, mantu ngaluhlaza, bantwana benkosi.
Album lithi ngaliwe, i-album yelesi-four lithi ngaliwe. Lokuqala lithi first chapter, second one lithi still I rise, third one lithi believe it or not, leli lithi ngaliwe. Yilo likhona kathesi lengoma ezifana lezi labo Nomalanga, Ongiqome, labo Bakukhumalo, ingoma ezimnandi ezidlabisayo. Imbongi ifaka kakhulu ubumbongi babo bayo ezingomeni ngoba kuba lula ukuthi ispread ipoetry ebantwini. Mustafa le ethi yona Bakukhumalo ikhuluma ngabantu Bakukhumalo, ibabonga nje ngamakhosi, ngamakhosi akithi koBulawayo. Sithi thina halala ngamakhosi ethu, sithi Bakukhumalo ondla ngamandla.
Inkomo namadoda, inkubela bayihlabe ngamanqaba, inyanga bathe bethuthile uZulu, kanti ithwasile, ithwasile ngomnyaka kaMpeyana. Ubantu abalibande balishiya uZulu, untshintshintshi lana oyanda kandaba, inkono evele ngobuso emdibini, inkomo ethe isagudla eluleka. Ndaba ezitsha, maqhawe, makhosi.
Ethi Nomalanga siyahaya nje siqhaphobhe iqhamula manje siqhumaqhuma isinqanda mathi intombi enhle. Ngiqume uyabona kumfuka Ncube indoda ethanda ukuthi idlale ngamazwi othando. Ngangizama ukuthi ke ngitshengise abafana ukuthi kwenziwa njani, kwakusenziwa njani kudala, kwakukhaywa njani intombi, uyikhombise kanjani.
Sondela Momondia, Ista Popisna and Mate, Sondela Ntokazi, Ungesabin Tombente, Nizigele Ngaphelela, Sondela Nyukumba Kumbeganyane, Ungesabeli Kachana, Angathathi, Ukubobotheka Kwakho Kungenza Ngikhotha Khothe Umlomo, Obakho Ubuhle Bume Njalo, Uyinkanyezi Yenhliziyo Yami.
Ngibonge kakhulu abantu be-National Arts Council ngokuthi i-National Arts Merit Award for being an outstanding poet. Ubumbongi bethu burecogniziwe. Kakhulu mina mbongela uBulawayo. Kuthi ukuthi into esiyenzayo njengoBulawayo, i-culture yethu inhle kakhulu ukuthi beyize yananzelelwa lilizwe lonke kuma-National Arts Merit Award. Siyabonga kakhulu njalo siyaziqhenya njalo siyaziqhatha. Yekela ngithi mina mbonge, ngithi mina lwamnandulimi sampilo yomlimi, isisinde sempilo ithuba lomlilo, inhlansi yompasta igula lomcaba, umsamo woluntu iziko lesiko luqukethile ibhongo kwaloyo isicubho, singathi zaga lugeleza ingoma ezimnandi, sanamba ikhalwa dlabusa saklikla sabusa ngalo luyashelela olimini nanko phezalu luphela sitho sithi akubona kuyabocwa uzibani usindece amanzi ngamayaka umgalo umcephe odlayo uyancama akahlabeli uyacula lwamnandulimi lwancenta zonke indini
umangimona yaphaphatheka umangimona shaya luvalo umangimona yaphaphatheka umangimona shaya luvalo
come Mombasa come palapala come Mombasa come palapala come Mombasa.
Yes, sibona ukuthi abantu bathini khonapha ke kuFacebook. UPepe Dube uthi ngikhona Dube khonapha ke esitikini namhlanje, uthi kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu laba ababulawayo yiGugground kuzahamba njani, ama-DNA test konke lokho kuzakwenziwa njani, uthi khona yini imali yokuthi kwenziwe konke lokho. Umthandeni Mqondisi laye uthi baba Dube kunjani, uthi lapha ke kudlalwa ngabantu sibili xa sikhuluma ngodaba lweGugground. Uzobuya ke uMusa Mazibuko uthi ya uyachampela ke umfoka Encube lapho khuluma ke ngolikhwa kaNcube imbongi kaZulu phela. Kwesinye uNkosi Nathi Thinga Ndebele uthi abayenze sibone khona, siyayicela sivuthiwe sibone ke silomlaleli khonapha ke ongani ukhona esitikini wotiseze ukuthi silobani foit kunjani.
Ngiyaphila bakuthuke njani?
Ngiyaphila kakhulu. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma noNduna Mlambo.
Nduna, uphile njani?
Ngiyaphila.
Ye, 1 minute sibili la kusitshela ukuthi wena ufisa ukusitshelani khona.
Eish, mina ngibabudube ngumuntu oseSouth Africa, ngize la ngo-1993. Ngicabanga ukuthi ngizobe ngibuyele ekhaya ngelila. Isimo sasekhaya sibi kakhulu. Khona manje ngibona abantu bayasuswa endaweni, bayaxoshwa. Kunokuthi i-government ibone ukuthi mayisusa abantu kulezo ndawo acabanga ukuthi bahlala ngokomthetho, ibafunele ezinye indawo, ibashiye ezitradeni, ibasusa ngamasosha, ibasusa ngamaphoyisa endaweni ezifana neGokho, endaweni ezifana neManxeleni nasekhombo manje amangathi uyegweru. Same thing. So I'm like thinking ukuthi mabethi independence inkululeko bani khona makuwukuthi abantu bayaxoshwa bashiye bese ezitradeni nabantwana. I mean, what kind of an independence is this?
Yeah, it's got a doom for this. Sibonga kakhulu Nduna, ungathini lokusasa baba.
Okay, right.
Siyabonga kakhulu ke Nduna. Siyake music kancane, sibonga ukuthi nje music kancane. Lo ke ngumculo kalikhwa kaNcube phela limsupporte phela umfana lapho uyashaya sibe lokuzwayo. Singakehluka ngothi sibone ke indaba ekade sigokela namhlanje ibandla lezanu PF Fleet. Kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwa impi yenkululeko. Kodwa kulabanye abathi akusoze kwenzakale lokhu ngoba umnotho welizwe ubenza behlupheka okumangalisayo. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu namhlanje walivalisayo kuKeep Stube.